sivumelane ukuthi thina kumele kubhalwe izincwadi zehulumende, kubhalwe izincwadi zekukhansili. Ngoba abanikazi bazonezi imoti labo bakhale kubagqoka imangakuhle. Njalo nxa izulu lisina zathola ukuthi akula mashedi lapho kugadela khona abantu. Njalo sivumelene thina ukuthi kakukhulunyiswane izimoto azibuyele zona ezane zazwele zikhona. Kodwa kube izimoto ezi-good condition ezizalandelalayo imithetho efakwa nguhulumende. Thina as an organization kasili thina ngamali kakhulu i-progress eyenzakalayo elizweni ikakhulu sikhangelele kobulawayo.
Incwadi lezo zizafika nini kuhulumende le-council njalo likhangelele ukuthi bethathe nini amanyathelo?
Njengakusasa sokumele njalo sikhulumisane ukuthi izincwadi lezi zithumela okwanini ngoba abantu bonke bamele bentini.
Emgwaqweni lapha kulunjani kathesi uhlupho lolo? Okhe kuphithizela yini emgwaqweni abantu beswela i-transport?
Emgwaqweni kuyaphithizela okunyakubangalisayo. Kungangale ezisa lobhengula i-13 usufika lapha kubhathi la kohamara esikhona kukuhamara isitikitiki kugela abantu banyathelana ngoba i-transport kayikho. I-transport le iyaswelakala okunye okumangalisayo. Kuye kulobhula ngale lezi ziyakobo-callback kwafana akumangakuhle ikakhulu ngalesi sikhathi esibolo zivuluka bathola abantwana balokhu bahuma baye bethinasinisuka sekubuyele ezingeto kunye amasufuso ishortage inkulu kakhulu yikho kusikhathazayo lokhu babhala into le ezo khuluma kuthi kubaaasabe maningi angaba maningi sokusebenza into yanganeto abantu ngoba thola ngosomabhizinisi laba amakhomba amancane ezisiwarithi ngawo sikhuluma ngabo labo badinga ukuba bafile kodwa le msebenzi kayisekho ebantwaneni.